Siyabonga uChrissy kanye loSandra. Siyalomukela ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 23 inkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sizakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe uphindela ekhaya namhlanje evela kwale Singapore lapho abikwa beyekwelatshwa amehlo njalo ezaphinda asukume kwelakusasa ngomgqibelo elubhekise kwele South Africa emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Jacob Zuma.
Sathi sesibhalela incwadi sahlala for 2 weeks singazuzanga impendulo from both emapholiseni la kuminister we Home Affairs. So on Tuesday sabona ukuthi njengoba bengakhulumi lati sabhala thina enye incwadi ethiwa i-notice of intention to sue. Lapha nje sabe sibatshela nje ukuthi hayi sesibona ukuthi kungcono siye emthethwanda.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights axwayisa ukubana aseza kweza emthethwandaba udaba lokulinyazwa kwabantu engozini yomgwaqo kulandela ukujikijelwa kwezipikili emgwaqweni ngamapholisa. Kuwoza Friday liviki imuli kanye labangane bokamuyi owayengumculi olodumo uSolomon Skuza baqoqa umkhosi wokuhlonipha ewetileni yeSelborn Park kobulawayo lapho abanye abaculi abakhangelelwe ukuqhunza ingoma zikamuyi kanye lezinye. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe uphindela ekhaya lamhlanje evela kwele Singapore lapho abikwa beyekwelatshwa amehlo. Umugabe osele minyaka ye-91 uke waya khonale eSingapore ekuqaleni kwawonalo umnyaka esiya kwelatshwa njalo amehlo. Ekuqaleni kwayonale iviki umsakazo wakwele Bhilithane we-Channel 4 News wethule umfanekiso kamabonakude owevidiyo utshengisa uMugabe ingena esibhedlela seSingapore ehamba lonkosikazi wakhe uGrace. Isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba le-The Standard ukuba uMugabe ukhangelelwe ukusuka njalo elizweni kusasa elubhekise kwele South Africa emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Jacob Zuma wakwele South Africa osandakhethwa ukukhokhela lelo lizwe okweminye iminyaka njalo emihlanu elandelayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokhu kusichazela izinto ezimbili. Uma singathatha sibuyisele emuva ukuthi kungani uZuma engayanga ekugcotshweni kukaMugabe. Yingoba phela siyazi indima eyayidlalwa eSouth Africa ekulamuleni akade kuqhubeka eZimbabwe. Nangendlela ukhetho olwaqhutshwa ngalo kwaba khona ukungahambisani mhlawumbe nemigomo eminingi elawula ukhetho ngokweSADC nangokweAfrican Union. Kukhona impela okwaba izigwenxa okhethweni lweZimbabwe okwenza ngokwami ukubona uZuma wabona ukuthi angeke aza kubusise lokho.
Umongameli Mugabe nxa esiya khonale singathi kutshengisa na ukubana ubudlelwano babo bumi njani kathesi kungasela othwangirayo phakathi kona?
Ukusebenza kwembusazwe kwesinye isikhathi kuyamangalisa indlela izinto eziqhutshwa ngayo. Ngiyabona ukuthi kukhona ukwamukelana osekukhona phakathi kwamazwe amabili. Ngoba futhi phela sizakhumbula kanti ukuthi iZimbabwe idinga kakhulu iSouth Africa kusimo sokuzama ukulungisa isimo somnotho nezinto eziningi nje ezingahambi kahle kuleli yazwe laseZimbabwe. IZimbabwe iyayidinga kakhulu iSouth Africa. Ngakho ngiyabona ukuthi kufanele kube khona ukusondelana. Kanti naye uZuma ngokwami ukubona usuka esamukela lokhu osokwenzeka ukuthi ke phela sekwavotwa noma kwaba khona isikhalo kodwa kuyafika isikhathi lapho amazwe ufanele amukelane khona. Ngicabanga ukuthi izwe laseSouth Africa noma kade lingumxazululi noma nje lingenamanga mhlawumbe ngokwenzeka kodwa kuyafika lapho ukuthi bamukele ukuze phela kube khona ukusetshenzisana okungcono okuzoletha intuthuko nokuthula nekunqubekela phambili nje kubantu jikelele. Ngicabanga ukuthi yilokho ke manje amazwe omabili asephezu kwakho.
Lo ke mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso yamagqitha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights isibhalele ugatsha lwendaba ezenzakala phakathi kwelizwe ixwayisa ukubana isizakhweza emthethwandaba udaba lokulinyazwa kwabantu engozini yomgwaqo kulandela ukujikijelwa kwezipikili emgwaqweni ngamapholisa edinga ukumisa umshayeli wekhombi. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
IZLHR ithi kulandela ukulimala kwezihambi ezazikulimota, abesifazana abane abayibo abalimala kakhulu sebedinge usizo lokuthi linhlanganiso ibamele ukuthola inhlawulo kugatsha lolu umphathi wamapholisa kanye namapholisa enza isenzo lesi ukuze bathole imali yokuhlawulela indleko zesibhedlela kanye lobuhlungu ababuzwe ngesehlakalo lesi. Umeli wabo igqwetha elililunga leZLHR umnumzana Lizwe Jamela uthi balobele ugatsha lolu incwadi ngombimbitho ingozi le isanda kwenzakala bedinga ukukhulumisana kodwa abatholanga mpendulo osokwenze bathathe lelinyathelo lokuyiphanyeka emthethwandaba. Uthi sebelobele ugatsha lolu incwadi etshengisa ukuthi badinga ukuya emthethwandaba i-notice of intention to sue okukuthi nxa kungela mpendulo bakhangelele ukuthi udaba lolu lubekwe phambi kukamantshi ngemva kwenyanga ezimbili.
Sathi sesibhalele incwadi sahlala for 2 weeks singazuzanga impendulo from both emapholiseni la kuminister we Home Affairs. So on Tuesday sabona ukuthi njengoba bengakhulumile athi sabhala thina enye incwadi ethiwa i-notice of intention to sue. Lapha nje sabe sibatshela nje ukuthi hayi sesibona ukuthi kungcono siye emthethwandaba indaba leyo kumbe umthethwandaba ebonelayo ukuthi engathini. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi baza kuthini ngenotice yona le sibanike yona.
Ujamela uqhubeke sithi bakhweza icala lobuchapha emsebenzini bogatsha lolu umphathi wamapholisa kanye lawo amapholisa ngokwawo ngoba bengajengisanga ukunakekela uZulu kumbe ukwenza umsebenzi wabo ngendlela eqhakathekisa impilo yezihambi.
Usikhangelela ukuthi ukusuka zabe suka amapholisa siyabefuna ukuthi sisuka amapholisa akhona. Siyabesuwa futhi u-commissioner general wamapholisa, sesuwa lo minister of home affairs ngoba amapholisa nxa besebenza bayabe reporter ku-commissioner general. U-commissioner general usebenza under the ministry of home affairs, so bonke laba bakufuzela bebe le responsibility including bona amapholisa akhona ajika insimbi zakhona lezi zitwa ngama-spike.
Umqondisi wenhlanganiso ekhangela ukuhanjiswa kwembiko i-Media Institute of Southern Africa umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi amaphephandaba enza umsebenzi omuhle ukubhala lolu daba lwaze lwafinyelela kumagqwetha la ukuze abalimeleyo bathole usizo. Uthi ezikhathini eziningi amapholisa azenzela intando phezu kukaZulu engakhathali ukuthi isisekelo sombuso sithini ngamalungelo oluntu. Uthi kuqakathekile ukuthi amaphephandaba kanye lemisakazo abhale indaba ezizafundisa abantu lapho amalungelo abo engahlonitshwanga ukuze bathole usizo ngoba lokhu kuyingxenye yomsebenzi wabo wokufundisa uZulu ngamalungelo akhe ngaso sonke isikhathi.
Datshana zona ezezinlutshwana ababhala ngazo ikakhulu nxa sikhangelela ukuthi amapholisa ayenzani enqabela njani abantu uZulu ukuthi athakazelele amalungelo abo esingathi ngesilungu to enjoy their freedoms. Kumele abalabi intatheli izindaba bekulobe ngendlela yokuthi betshengise kumbe bekhombise uZulu ukuthi lokho kube ngani njalo kwenqabela njani uZulu ukuthi athakazelele amalungelo anikezwa iconstitution enja. Esingathi thina kumele bereporte in the context of ama constitutional rights and freedoms.
Ingozi yomgwaqo le yenzakala mhla ka 12 Mbimbitho lonyaka lapho amapholisa ajikijela izipikili emgwaqweni ku-Old Kami Road ezama ukumisa imota ayethi ihamba endleleni engela mvumo yayo. Ngesikhathi kusenzakala lokhu amapholisa athi ayavunyelwa ukumisa imota ngaloba yiphi indlela kungakho lingozi ingumlandu kamtshayeli ongamanga lapho etshelwa ngabomthetho Kodwa uZulu labalwela amalungelo oluntu bathi hayi umsebenzi wamapolisa ayisiwo ukugijimela ukubopha kodwa ngokulondoloza impilo kaZulu phezu kwakho konke. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Lanqa idalele MDCT ele Garden Council lesithi lizazama ukumanyanisa amacele alwisanayo kuleli bandle abalisa elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Incwadi ezicubungula izomposazwe zithi aziboni leli dalele liphumelela. IGarden Council yazise izolo ukubana ifuna ibandla limanyane kuqedwe ukulisana okukhona phakathi kukaTsvangirai loBiti. Kodwa incwadi zizombusazwe wezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi ngokufuthelana okukhona phakathi kwababili lava kuza kwenza kube nzima kakhulu ukubana imizamo yokuba manyanisa iphumelele.
Imizamo le eGarden Council MDC ngibona sengathi isibuye emuva kakhulu ngenxa yokuthi sokuningi osokuwenzakele okungangokuthi kubuyele emuva ukuhlanganisa inhlanganiso njengoba ibiyikho khona ekuqaleni kunzima kakhulu. Ngisho ngoba leli icele hlangothi lukaMorgan Tsvangirai oluvele lo-announce ukuthi selufuna i-Congress ngo-October. Kusho ukuthi sebekhona vele asebethethe isinqumo osabekhangelele ukuthi bazathatha indawo yalaba abaphumayo omangoma nabo-Tendai Biti. Ngakho le sinqumo sokuthi bafuna i-unity siyancomeka yebo kodwa ukuthi singenzakala ngibona kuzaba nzima.
Ngamanye amazwi Nkomo uthi wena bakhona asebekhangele izikhundla abalakho ukuphambanisa imizamo yokumanyanisa amacelo omabili.
Yeye, ngezinye indlela enhlanganisweni zombango wazwele ama-political parties kusuke kubangwa kakhulu zona lezi zikhundla. Ngakho ukuphuma komunye kulithuba lomunye. Kungenzakala ukuthi iGarden Council ingabe ifuna ukubambanisa amaqembu kodwa abanye abantu abakufuni ukubambana kwamaqembu ngenxa yokuthi sebekubonile ukuthi ungababisela emuva bona bafuna ukuthatha izikhundla ezithize kuleli qembu. Ngakho ukuhlangana kungenza ukuthi izifiso zabo zingafezeki.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe obexoka lapho lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Untungameli ophinde waxoka njalo lenye ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga yena-ke othe amazwi kankomo agcizelelwe.
Okokuqala ukuthi sikwamukele ukuthi isisusa sohlupho lonke lolu ukuthi elizweni leZimbabwe abantu be-opposition bonke jikelele bebengabantu abathi nxa bekhangela uTsvangirai ngikhangelela i-opposition kaTsvangirai. UTsvangirai bebembona esikhathini sonke njengomuntu ongumuntu ongelamaphutha othi laphaya nxa kuthe kwenzeka ulutho kuthiwe abanye babaphambanise uTsvangirai kaphambanisanga. So ngokunjalo kwenza kube nzima ukuthi kusebenzeke naye njalo kulungiswa izinto lapho kuthiwe kwaba lohophe. Ngoba nxa sikhangela indaba le khona phakathi kwakhe loTendai Biti, iqiniso likhona ukuthi already sesibona abantu besitho Tendai Biti kwaba wrong uTsvangirai yena nguye ophanjanisiweyo. Kuyikuthi kungasikho iqiniso, iqiniso likhona ukuthi naye uTsvangirai uphambanisile kuningi okuba kwenzileyo. So nxa sesikukhangela ngalelo lihlo, iqiniso likhona esihlangana lalo ukuthi kuzaba nzima ukuthi abantu laba babahlanganise babahlalise phansi. Njalo sebebahlalise phansi banelise ukubamanyanisa lokuthi basebenzelane ngoba umahluko osukhona lo khopho solukhona soluye lwazika lwadlulisa amalawulo. Angibona abantu laba bezanelisa ukuthi bahlaliswe phansi kusasa babuye basebenzelane ngokuhle.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi yecubungula ezombusazwe uxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseLondon. Abaqondisi bamankampani lengcwethi zenotho bathi sokumele iZimbabwe ithathe inyathelo eliphakemeyo lokuthuthukisa umnotho oqhubeka uncipha. abakhulumele Studio 7 bathi kumele uhulumende aguqule uhlelo lokwabelana ama-shares amankampani emazweni olwe-indigenization njalo athathe ezinye izinqumo eziza kwenza ukubana umnotho uthuthuke. Abanye ngabathi okungenziwa okwamanje ukuthi ilizwe lingene kuhlelo lwemali olwe-rand monetary zone. Besithi lokhu kulakho ukwenza ukubana ilizwe lisebenzise ama-rand ukuze kube lula ukubana lithenge njalo lithengise impahla kwamanye amazwe. Omunye wengcwethi ezikhulumele Studio 7 ngumnumzana Bulisani Ncube othi ukungasetshenziswa kwe-rand elizweni kulakho ukunceda ekumisweni kokumemetheka lokugugudeka komnotho okubangwa njalo ikwehla kwentengo yempahla.
Yiyo kuphela indlela engancedisa ukuthi umnotho waleli izwe ukhuphuke ngoba kuza kuncedisa ikakhulu into yokuthi kube nemali eyamakhampani ukuthi akwanise ukusebenza, kube nemali yokuthi kukwanise ukuboleka namabhenki anike amaloni. Yiyo kudlela kuphela engcono engasheza sikhuphuke.
Kodwa ubona ngazani eLizimbabwe lingavuma yini ukuthi lingene kukhonokho?
Nxa kuyikuthi uhulumende uyaqakathekisa impilo engcono yabantu, uyaqakathekisa ukuthuthuka kwabantu nokuthuthuka kwelizwe, akula ngenye indlela kumele bavume. Ngiyakwazi ukuthi inkinga ekhona ikakhulu yiyo naleyi nyamazana okuthiwa yi-sovereignty engadliwa muntu engakazithuthumisekeni ngelizwe, ngesabayo ukuthi hhayi ugovernor we-reserve bank yethu nxa kuyikuthi ebe sejoyini ma-interim union uyabe sethatha ama-instructions kugovernor we-reserve bank of South Africa. Yikho kuphela njalo lokuthi elizwe lakithi liyaziwa kakhulu ekwephuleni imithetho. I-rand monetary union nef ilimithetho ethize elandelwa ngokuphela ngasisule sikhathi. Ngakho-ke nxa kuyukuthi sesijoyina i-rand monetary union kuyabe kumele silandele imithetho yakhona sengayiphule.
Ye, eLizimbabwe lingayilandela yini ngombono wakho?
Yikho ngithi inkinga yalo ukuthi kalithandi ukulandela imithetho. Kodwa-ke nxa selijoyine i-rand monetary union liyabe selimele liyilandele imithetho leyo. Njalo ukujoyina i-rand monetary union kuyabe kulokuhlakanipha njalo kulo mbono njengelizwe ngoba sivele kukhangelelwe ukuthi i-SADC ngo-2015 ibe ne-common monetary union. Ngokubona kwami ngibona ngathi imali ezasetshenziswa xa kusuka kuwo wonke amazwe mbona hantla i-rand. Ngakho-ke thina ma singathi sijoyine i-rand monetary union siyabe sihlakaniphile kakhulu ngoba siyabe singalungiselanga okwanamhla kuphela, siyabe silungiselele nakusasa.
Leyo ke ingcwethi kwezenotho umnumzana Bulisani Ncube lapho bexoxa ke lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umkhosi weZim Expo lapho izizalwane zeZimbabwe ezibukisa khona amabhizimusi azo njalo zigwejise ezindawonye uqalisile lamhlanje e-Atlanta khonapha eMelika ngomdlalo wenguqu njalo okhangelelwe ukugqitshwa ngumvulo ekuseni. Njengenhlala yenza ihofisi yesigodlo seZimbabwe eMelika sithethelele thuba ukulungiselela izizalwane zeZimbabwe eziyabe zisemkhosini lo ingwalo zama-passports lokunye kulokuthi ziye esigodlweni eWashington DC ukuze lezenze lokho. Umnumzana Quiet Ncube omunye wabaqoqi beZim Expo usichazisele okuningi okwenzakale kulo mkhosi kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iphendukile njalo i-beauty pageant ikhona kusasa ntambama. Okunye sikwenzayo iZimbabwe Embassy, abakhulu be-embassy balapha, siyabaletha iminyaka yonke ukuthi babuye bezoncedisa ukulungisa ama-passport, lama-birth certificate, lezi ncwadi nje zokuhamba zokuya ekhaya. Usupho lonke nje luqondane le-embassy. Silabo khonapha sebekhona nje babhizi baprocessa ama-documents abantu. Bazabe bekhona lapha namhla ilanga lonke, lakusasa ilanga lonke. Kwesinye isikhathi u-ambassador uyabuya. Okunye njalo esikwenzayo ezomdlalo, ibhola. Njoba sazi ukuthi amaZimbabwe inguqu akangeza kube lembuthano kungela nguqu. Ibhola ikhona nje namhlanje ngesikhathi ngama-2 nangesonto. Ngesonto ke siyabe sisebholeni langa lonke kusukela ngama-10 lize liye tshona. ziyabe zidlala kulama team avele endaweni ezijeneyo, kulama team avele eDallas, kule team yakhona apha eAtlanta, kule team evela eWashington DC, kule team yeMalawi, kule team evela ePhiladelphia, kule team evela eColumbus, Ohio, ngiyashiya ezinye. Angingazi ukuthi North Carolina iyabuya yini namhla, but ngeyinye into abantu abayithakazelisa kakhulu. Kuyabe kudliwa kusosiwa izinyama ilanga lonke, kunathwa kukholiswa kugidwa.
Zona izizalwane zeZimbabwe zibuya ngobuningi bazo.
Kasibuthani edolobheni linye, eDallas sekwaba kathathu, eLos Angeles kanye eChicago, eCincinnati, eWashington DC ngiyabona sisaba khona kabili. Ngibone ngani eyiyo sibiliya eyaba labantu abaningi kakhulu yiLos Angeles. Uma ngaphambanisa, uma ngathi Los Angeles ngiyabona yiChicago, ngithi Los Angeles ngenxa yokuthi abantu abaningi babefisa ukuthi baye LA. Uhlupho ukuthi Los Angeles ikhatshana, amaZimbabweans amaningi angapha ku-East Coast abathanda ukuphapha ngendizamshiye, bafuna ukuhamba ngezimoto.
Lo ke mnumzana Quiet Ncube, umunye wabaqoqi beZim Expo, ubekhuluma ecingweni lapho lo Sithandekile Mhlanga ese Atlanta. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9:30 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 2080 lawe 15775 kilohertz. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokufa lokulimala kwabantu begcotshwa loba ukuthi banale ngozi besekhombini ayabe emakhombini ayabe xoxanisana lamapolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilabo kho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhale khona Live Talk. Lifone inombolo liqale ngeInternational Access Code ezithi 12002617 2077. 12002617 2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikamongameli Joyce Banda wakwele Malawi isithi lanxa imphumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili iveza ukubana umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana Peter Mutharika uyakhokhela, akutsho ukuba umongameli usenqotshiwe. Umnumzana Stephen Nhlane ubeke njalo ukuba umongameli Banda ukhathazekile ngendlela ephunyiswa ngayo osokubale kumavoti, kodwa kwezinye indawo abantu belokhu besavota. Woza Friday liviki imuli kanye labangane bakamuyo oyengumculi olodumo uSolomon Skuza zithe gwaqa eweteleni yeSolbon Park kobulawayo, lapho kubuthani khona abanye njalo abacube abazabe beqhunsa izingoma zikamuyi lezinye ngendlela yokumhlonipha. Ngakwelinye icele umsakazi weZFM uthi uzahlonipha umculi uLove Mo Majaivana ngokuletha ingoma yakhe ethi Umoya Wami kungalane yeTop 10 charts kusasa ngomgqibelo, ngesikhathi idolobho lakobulawayo linanza ilanga lokufikisa iminyaka elikhulu lamashumi amabili 120 years. Umsakazi uDJ Gibson Ncube uthi abantu bazathola ithuba lokuvotela lo mculo ukuthi uhlale kulingalane kuWhatsApp lakuFacebook, ngoba lalamhla lokhu uthinta impilo zabantu. Kusenjalo uNicholas Chase Skuza, umne wabo kamoyi uSolomon Skuza njalo laye engumculi, usichazisela okuningi ngomkhosi walamhla owokuhlonipha umne wabo kungxoxo ayenzelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngubu kwakho and we are fully down to music. The whole of Kublana, but watch out. Kublana, over Nanula, then the good family, the way the Solomon of Kublana, Shavella, Abani Lavala, the village of Seventh. So we want to talk about it, you know, with what a job I've been out music, who will be Seventh Abbey, either was, who is going to be Subangati.
Kumalo, Vanolila, Utubo, Maria Maria, Ilana Balichona, Kumabutuma, Bumshampas, Lara Balichoni. They are one of the Kulu to mention just a few. Obaisana, Jonganes.
See, so Anjaluti Laus away, which is a coingo.
I got the Katabio Gamalu Mame, Namalba Mame, and now Namalba Mapika Twin. So that when Tata La Pana, Tata La Pana, Tata, he's a leather and a bar. Now I'm going to let you cook blood in the Tukuye. But I'm ready to go in Shavila, in Dalla, the Putin Boga, Santana, the Hotel Teleno, Megakul, who has time maybe more than 2 days, no one teach Jagupenu Avasco. Scarlet Jalo, who are about to deny, who to go to Sisa, who are about to Vezas, Mr. Mogadibo, Vezas, Mr. Muntula, who to go to Uinu Vela, she passed the point visa where I asked the Inu Bawayas. Ngoba kukhona abanye abantu othola uyathola umuntu ethatha ludumo lento ongayaziyo nokuthi uyabona ukumeda ukuthi ungaqakathekisa umuntu angeyohlabela ilanguage ongayizwayo kodwa umuntu ohlabela ilanguage yakho ungamqakathekisi ubona ngathi akubalulekanga kubalulekile ukuthi sizazise ukwakithi sizazise ngosiko lwethu uyabona uma ngishaya ingoma zesikalangeni I think umuntu uyabe vele eplams uyabe esizwa ukuthi ngihlabelane
okukhumbulayo ngomuyi uSolomon Skuza ongasitshela khona abantu abaningi abangakwaziyo
engakukhumbulayo khonaa ngomhlabeleni yikuthi wayengavumi ukuthi kona uthi khona ubani ungcono uhlabela ngcono kulami wena waye lawe kuleyo field wayesitshela wena uzabonwa ngubani maungazazi bekanga wena ngokuthi ungubani wayekutshela ukuthi akulathapha yomusic omele ukuthi ma umusician ungayitshayi and ungakhophe omunye umuntu ube le-tred yakho yafana nokuthi ukuthi njekuthi ma ungezwa ingoma ethi uyazizwa ukuthi zithini awuzeke uyabenzeka ukuthi this is the Solomon Skuza trip yabona konke lokwana kuqakathekile nokuthi nawe emhlabeni ma ungumhlabeleni ube nophawu lwakho ngoba yinto engangimthandela wona wayevele ele-class yakhe yomusic yabona i-rhythm yakhe yabona ndiwaye ngumuntu futhi ohlabela ngendlini zonke wayengalalangwezi othina kafuni ukuthi akuthiwo ukuthi kona ubani kayazi wayeyilengwisi wayazi abalangwezi zonke amaningi
kakhulukazi
Goza Friday namhlanje sibelulisilo Nicholas Chase Skuza obexoxa losandekile emhlanga we Studio 7 yena ke engumne wabo kaMoyo Solomon Skuza laye engumculo ebekhuluma isecingweni ekobulawayo Singekehlukani wathi ke sikhangile inhloko yezinye zezindaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uphindela ekhaya lamhlanje vela kwele Singapore. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo uPraxidus Jeremiah. Sithi libe lempela sonto elichuyela.